basukukhangele imali ezileyo ngoba ibhenki njengokusho kagavena ayikhiphileyo amaviki adlulileyo asomali esingakhangelela ukuthi ingabe isikwenze kwaba lula ukuthi abantu bayithole bonke imali ngendlela abayifuna ngayo. Njalo singakhangelela ukuthi thina ngokwethu amaZimbabweans singabantu esithi singabekhesho sakhe sithanda ukuthwala ikhesho. Lama limitation la afakwayo ukuthi umuntu uthatha i-300 ngeviki kukhangelwe le inflation ekhona leyo, i-300 leyo ayilabo bancedo esingathi singalupha emuntwini. Obangela ukuthi umuntu bavuke besiyadinga ukuyakhipha bonke ngezinto ezijeneyo. Bona nje abangabhenki bakhangela ukuthi igavena ngkwayo akhweze lezi di-maximum withdrawal ngeviki pe-account. Njalo ayenze imali ibe nengi emabhenki lapha ukuthi abantu beyi-withdraw. Sikhangelela ukuthi kule figure esithi imali esilayo ngama-RTGS sikhangelela ukuthi at least kungaba the third of that money isiya ku-2/3 in calculation of that cash. Kungaba lobubelo entweni zendaba zokuthi i-cash itholakale ebantwini.
Alubana uhulumende ethe wethula imali elesisindo esiphezulu engange-$10 kumbe i-$20 ubona kusibalo bubelo yini?
Esingathi singakukhangela kuhle ukuthi ngempela hathi ikubana i-environment esisi-operatakiyo is very inflationary. Nxase sithe sifuna ukufaka ezinye imali ezingandizithe gxaxa kasingapheleleni ku-$20. Kasivumeli ukuthi umumo lapho ome khona awubhondanga. Sifike zame la ukufaka even i-100 ne-500. Ngiyazi ukuthi bona bangabe khangelela ukuthi bengeza njalo kumbe ngoba le mali ezinjalo kulakho ukulazisa kumbe kwenza ube msebenzi walaba abatshintsha imali kube lula ukuthi beqhube besenza. But esingakukhangela ukuthi uswazi abazama ukushaya ngalo kalitshaye bona laba abaphambanisayo, lingatshayi wonke umuntu ngoba kuletha ama-20 lama-50 lama-10 akusoze kube lobubelo obungcono